Loko kuthi sebesithathela amasalari ethu, bafunga usixotha imisebenzi. Bengasixotha umsebenzi ngubani ozancedisa ama-patients ethu. Thina esicelayo ku-government ukuthi bona bengenele, bethenge amaphilisi akwanayo. Ama-patients ethu siwakhayele ngendlela efaneleyo. Lathi sibe le ndlela lokuthi nxa sincedisa ama-patients ethu, sibancedise sithokozile, izisu zethu zisuthi, izinto ezinjalo. Izinto azimanga kuhle, odokotela kabakho. Abantu bafuna ukuncedwa. Yikho lokho simelele ugovernment ukuthi bengenele ngokuphangisa abantu bencedakale odokotela labo bephenduke emsebenzini. Izibhedlela eziningi khathesi kazisebenzi, odokotela bonke bachile emsebenzi ngenxa yokuthi abanye bancitshiwe ama-salaries abo, so abala lezi mali zangkhona zokuya emsebenzini.